ama-targeted sanctions kawafakwanga i-America, kawafakwanga ngama-opposition parties, kawafakwanga ngama-trade unions, afakwa i-ZANU-PF. I-ZANU-PF ukhanya ngani iyakholisa isiqatha ngawo. Yikho ke uzabona ukuthi okwamanje benza ngabomo ukuhamba betshaya abantu, bebulala abantu. Abantu bazibuze ukuthi kanti uMnangagwa njengo-president weZimbabwe ongena ngodli uyabe ememezelani ama-elections, edeclare esithi kuzaba lama-elections. Abantu bangarejista banominate sebabhula sebabulala, kanti uyabe vele esihloseni ukuthi kube le nomination court. Konke lokhu thina simelele uZulu njengoba sisithi ibandla lethu ngelikaZulu. Ama-sanctions la afakwa yizanu benzela ukuthi uma sebetshontsha sebehuquluza imali bakhale ngama-sanctions. Izolo lokhu babulale ujaha uNcube ngenxa yokuthi ukhethe ukuthi eye phathini oyifunayo. Izolo sebe siyagongoda umuntu osebenza ko-BPUB.
Kukhona yini elingakuxwayisa uMongameli Mnangagwa?
Thina ngabe uMnangagwa uyasilalela, kede sizafuna ukuthi kube le All Stakeholders Conference ezahlanganisa abantu bonke beZimbabwe, ama-political parties, abeze-church, ama-trade unions, ama-teacher, kube le-representation e-wider. Sivumelane nge-transitional government esingathi yiyo engabamba intambo sisalungisisa lezi zinto. UMnangagwa labangani bakhe sebe sele ukuthi bengenzani ngesikhiwa ukuthi they are so desperate, they are panicking, ngoba ama-CIO sebamtshela ukuthi uzadliwa ngubaba u-advocate Chamisa.